Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani mthwakazo omuhle olamukela umsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 20 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asexwayise uZulu ukuthi aqhubeke elandela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba sekubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,037 abephule lezi ziqondiso.
Kulabo asebehlaselwe ngumkhuhlane, into yokuqala ngokuthi bahlale endlini ukwenzela ukuthi benganiki abanye umkhuhlane lo.
Ibandla le-MDC Alliance lithi sokusobala ukuthi ibandla le-MDCT lisebenzelana lebandla elibusayo kulandela amazwi esikhulumeli se-ZANU-PF awukuthi ibandla le-ZANU-PF linanza i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuphela.
Abanye bathi okulempondo akufakwe sakeni, ungazi ukufake impondo sizathutsha. Nanko ke namhla masabe Zulu
kwezokulima sixoxa lengcwethi umnumzana Mandla Nkomo owethulela abalimi amacebo.
Into esengike ngayibona isebenza ukuthi zikhona vele inhlanyelo zomdabu abantu abalazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapholisa asexwayise uZulu ukuthi aqhubeke elandela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba sokubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,037 abephule lezi ziqondiso. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wethule lumbiko izolo ntambama lapho agcizelele ukuthi abantu kufanele bekhumbule ukuthi babuyele ezindlini masinyane nxa i-curfew ingakedluli. Uthi abazatholakala bezivalele bethengisa utshwala ngemva kwalesi sikhathi bazabotshwa. Ngakwelinye icele ugatsha lwezempilakahle lithi umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane izolo bonke bengabakobulawayo. Lolu gatsha luthi sokulabanye njalo abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebele gciwane leli elizweni selifika kunkulungwane phose ezilichumi 9,046 njalo selabulala abantu abangamakhulu amabili 265. Unyathi uthi abachayela amakhombi abazatholakala besebenza bazawathathelwa labanini bawo bajeziswe. Kusenjalo ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo uchasisa ngendlela yokuzivikela kuleli gcikwane kanye lokuthi labo abacabangela ukuthi bengaba belalo.
Into yokuqala nxa umuntu engena esibhedlela uyakhangelwa i-temperature, wenza ukuthiwa zingama-vitals, vital check. Nxa sikhuluma ngama-vitals sikhuluma nge-temperature, BP, pulse. Okuqakatheke kakhulu kulokhu ku-coronavirus i-temperature. So, u-check ukuthi umzimba uyatshisa kumbe muhle. Isikhathi eziningi ukutshisa komzimba kungabe kuyi-indicator yokuthi ungabe uyabule infection, uyabule gcikwane elikubambileyo elingaba yi-coronavirus kumbe amanye amagcikwane. Ngakho nxa sokwenzakale njalo kuyabe sokumele uthestwe uye ku-isolation, ama-results etholakale sibone ukuthi siyakuncedisa njani. Abantu ukuthi bengaya ngaphi, silezibhedlela zethu ezikhulu Mpilo, UBH, zonke lezi ziyakwanisa ukuthi zikuncedise ukuthi uthathwe ama-samples ayelebhu ayethestwa njalo kwenza i-follow up uncediseke ibulapha kubulawayo. Nxa usesigodlweni esikhulu njalo eHarare, you can go to Shitungwiza Harare Hospital Parinyathi uncediseke khona ngapho. Izindawo esikhuthaza abantu ukuthi bahambe kizo.
Sikhuluma nje kulabo ababe bengekho endaweni eziminyeneyo bezihlalele nje ezindlini zabo, kuyini abangakwenza ukuthi bengamemethekisi ukuthelelwana kwegcikwane le-COVID-19? Njalo labo asebezithola ingani balempawu zabo, kuyini abangakwenza ukuthi impawu lezi ziyehle ziye phansi besile.
Kulabo abazihlaleleyo nje endlini bengaminyani labanye bayenza kuhle bayasincedisa ukuthi singagcini siba le disaster ye-coronavirus. Kulabo asebehlaselwe ngumkhuhlane into yokuqala ngokuthi bahlale endlini ukwenzela ukuthi benganiki abanye umkhuhlane lo. Okwesibili ngokuthi ukuthi baziphathise bona kumpila kahle yabo akabazami ukudla ukudla okwakha umzimba ama fruits ama vegetables lokhu kuhle impida iminingi lezithelo sibili eziningi abangazithola njalo bengaphathiswa bengahamba kubo dokotela bayakwazi ukuthi bathole imithi ukuze lapha amaphilisi lokunye uningi abo dokotela bangabasiza ngakho bona abantu bayesaba kakhulu umuntu uyakuchayela ungcingo wathi ngizwa lokhu 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 kube isegcekeni nje ukuthi umuntu engabe elegcikwane le-coronavirus ungathi testa umuntu kafuni ukutesta so nxa kuyukuthi abaningi nje basingafuni ukutesta ngangcono nxa sesibonile ukuthi sesibanjiwe sihlale ngekhaya njalo sidle ukudla kwakho umzimba lempida lokuthi sibone ukuthi singafikela njani udokotela bafike basincedise ngoba umkhuhlane lo usungasithatha nje silibele njalo unyokubi ukuthi asikabi kwazi ukuthi wonke umuntu khathesi obanjwa i-coronavirus 10 years from now uzabe njani ama long term consequences awe-corona asikabi wazi ngakho uqhakathekile ukuthi ulatshwe at least ngakubamba 2 uzivikele ukuthi kubambe ngoba we might have a generation 10 years from now where everyone amaphaphu azabe sechayiwe umkhuhlane lo kumbe wonke umuntu wakho wabalayo sokuphuma ukuthi in the long run yenzisa lokho so ku right kuhle ukuthi ube treated ube tested in the best possible way by a health professional.
Bathathe manyathelo bani. Lo ngudokotela Regis Magigo ingcwethi kwezempila kahle ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. MDC Alliance lithi kusobala ukuthi bandla le-MDCT lisebenza lebandla elibusayo kulandela amazwi esikhulumeli sezanu-PF umnumzana Patrick Chinamasa awokuthi bandla lakhe linanza i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuphela hatshi i-MDC kamnumzana Nelson Chamisa. UChinamasa utshele inkundla yobulembu yenewzimbabwe.com ukuthi lanxa bengasoze basebenze lebandla likaMakhuphe kuhulumende bayalinanza ngoba uMakhuphe wenza into ezihloniphekayo. Uthi ngeke bananze iMDC Alliance kaChamisa ngoba kulibandla labathengisi abalethela eZimbabwe izijeziso zenotho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
UChinamasa sevumelana lathi thina abantu be-MDC ama-members e-MDC ephinde evumelane losapho lweZimbabwe labo abasebenzela i-democracy esithi civic society ephinde evumelane lamaloya la maticha la manesi ngingathi jikelele umuntu wonke ukuthi lokho esasilokho esikhala ngakho sisithi uMakhuphe usetshenziswa izanu abantu besala namhla sokuphuma emhlophe abanye bathi okulempondo akufakwe sakeni ungazi ukufake impondo sizathutha nanko ke namhla masabe zulu sasihlala sisithi zobohla manyosi papa juba baza kucutha phambili sokwenze kwavela kuhle akusela kuthandabuze engqondweni zabantu ukuthi uKhuphe loMonzura loKomichi loMzuri labanye bakhe abasebenzeli usapho lweZimbabwe basebenzela izanu PF ukwenzela ukuthi ideclare i-one party state bafele ezihlalweni bona ngapha behuquluza inotho yeZimbabwe. iqiniso elivezwe nguPatrick Chinamasa, u-acting spokesperson weZANU-PF, kambe silizabe lokho eliphikisana na ukuthi ukhuphe usebenzele abantu. Namhla sokuphuma emhlophe ukuthi uDr. Thokozani Khuphe usebenzele iZANU-PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafazimanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Untungamili uphinde waxoxa njalo lomgcini sihlalo we-MDCT ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, yena othi kungamanga ukuthi bandla labo lidla ndawonye leZANU-PF.
Okokuqala, ngithanda ukwazisa umphakathi ukubana i-MDCT ayilabo ubudlelwana leZANU-PF, ayisebenzisani leZANU-PF. I-MDCT iku-opposition lombuso weZANU-PF. Having said that, okuqakathekileyo la ku-statement sika Chinamasa ngesokuthi ma umuntu eku-opposition akumelanga ukuthi uku-opposa kwakho kubonakale kubhidliza isizwe. Uku-opposa kwakho kumele kubonakale kusakha isizwe. So uChinamasa ma ngikhangelisisa mina umbiko wakhe lo ngokuthi i-MDCT ibonakala njengeparty engcono ekubeni ilesifiso sokubona ukuthuthuka kwesizwe, ukuphumelela kwesizwe, ukuthi ma uyikhangelisisa uyikompare le-MDC Alliance uthola ukuthi i-MDC Alliance ungathi inhloso yayo ukubona ilizwe libhidlika ukwenzela ukuthi ithathe umbuso. So I think umbono kaChinamasa awutsho ukuthi thina sisebenzisana le-government. Awutsho nje ukuthi thina sifisela ukubona umphakathi weZimbabwe uphumelela. And ngokubona kwami, I think ukhulumela indaba zama-sanctions yezizo emalangeni adlulileyo, simone be-serious ngokuzama ukucela i-America ukuthi ikhiphe lawo ma-sanctions. And lathi njenge-MDCT sathi sivumelana lakho lokho ngoba sisawubona umsebenzi wama-sanctions.
Umnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo we-MDCT kwele Melika. Ibandla leZANU-PF lona lihleze lesithi ukudlephana phakathi kukaChamisa loMakhuphe ngokomndeni njalo lona alingeni kulolu daba. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi uGenius Jinimbi Kalungure osanda bhubha wathiya elobe i-will kodwa ingasayinwanga. Lokhu sokubangele ukuthi kuthuthe omunye ozithi ngumngane wakhe othi kumele aphiwe enye yenotho kaJinimbi. Iphephandaba lobulembu be-intanethi eleNewZimbabwe.com lithi umthethwandaba weMalawi usukhulule umprofita Shepherd Bushiri lomkakhe uMary kade sebebotshiwe khonale eMalawi bakhululwa. Ababili laba babikwa bekhululiwe ngoba belama-passport awezinga laphezulu athiwa ngama-diplomatic passports. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Bonanzani, bonani bantu bakithi, ninjani ngezindawo ngezindawo. Amna ngizobuhlungu kakhulu ngalabo mnangakho nabo. Azi laba bantu laba bafuna ukufaka isikolo straight. Bafuna ukungenisa isikolo abantu befunda ukuthi abantu baphathwa kanjani. Buka nje lo mkhuhlane usisebantwaneni besikolo. Ngendlela ukuthi abalaleli abanye abantu, abamameli inkulumo zabanye abantu. Ubona bazenzela ngobumpuputhe babo ngoba kabayazi lutho. Uthiwe nga uyazini ngokuba i-Minutes of Health. Wafunda kusiphi isikole efundela u-Minutes of Health? Uyazini uthiwe ukuthatha umuntu impumputhe umuntu ongena sona i-certificate sika grade 7 umfaka ukuthi abheke impilo zabantu, uyazi ngempilo zabantu. Kuyibo futhi ababulala abantu, abantu beZANU-PF lapho kuyibo abaqeda abantu. Ubona sengathi uchiwe nga enganakekela abantu, umnangagwa enganakekela abantu, kanti abantu babulawa ngubani? imali abantu manje babulawa indlala bakhona still baloka betshotsha imali bayifike endlini zabo instead ukuthi bethathele imali bathengele abantu ukudla beholisa abantu hayi kodwa ishemu lento le kodwa abantu loba bengayivulela amehlo lento izisa ubuhlungu bukanje abantwana besikolo manje sebeze baphathwa umkhuhlane akula nto ekhona akula amanzi akula ama-sanitizer akuna ma-mask kuthiwa kune government i-government yobusela uthatha uchiwenga ukuthi is a minister of health ngapha yi-commander yamasotsha ngapha is a vice president heyi hayi kodwa ilizwe lelana bantu hayi lelala yazi latholwa ngabanye abantu le elizweni liya
sanibonani sanibonani kustudio 7 mina igama lami u-Ado Shaba ngithanda ukukhuluma ngendaba ezeka ku-MGCT njengamanje u-Abednego Bebe ngumabona bulawo inyoka eluhlazana bafuna lakumbona ngoba ekhuluma iqiniso ngoba emela izimiso eziliqiniso balwisana laye ngabe kumbeni kwenzeka komunye umuntu ngamakhubhe ngabantu bakhala isililo sikanandi kodwa manje ngenxa yokuthi kwenzeka ku-Abednego Bebe endawo kuyinto ofana ukuthi ngabantu bayibona ukuthi vele izanu PF lesandla ngoba izanu PF ayifuna ukubona umuntu ofuna ukuzimisele njalo ofuna ukuba yigenuine opposition party bafuna laba abayisikhothamathe zabo abafana labo Thokozani Khuphe la eleningi la labo Morgan Komishi labo Douglas Monzora wonke umuntu njengamanje akukho umthetho ukuthi bengathi Abednego Bebe bayambana ukukontesta i-presidential election kakonteste njengabo bonke abantu uma ekhethwa ngabantu umkhethiwe yi-democracy yakhona kathi bona bafuna ukwenza njani angithi yikho ababekufuna ngiyamangala ngayithokozani Khuphe u-Abednego Bebe ngumuntu kade emelayo isikhathi sonke namhlanje sihamba nabo komiji kabazi bayamtshintshela endleleni njengotshwala esiswini
balibonani Studio 7 nina elibambe uhlelo lani balaleli be-Studio 7 siyacela lathi bakithi imilayezo yethu liyihambise sizwa abantu wani kuphela yibo abakhulumayo thinethu imilayezo ayivula siyacela lathi ukuthi izwakale ihambe lezi zikhalazo lathi esikhala ngazo lathi singabazali besicelela isicelele umnankagu wabantu ukuthi le imali ofuna ukungcwaba ngayo izisebenzi zakhe kanti kunani ukuthi eyiholise izisebenzi zayo beyidle bephila ngoba khathesi abantu babethu bahlezi phansi abafuni sinje singabazali kodwa imali yokubanika ukuthi ebaholise balayo kodwa yokubangcwaba ulayo kanti kwenzakalani siyacela ukuthi yena le imali ofuna ukubangcwaba ngayo kholise yona abantu abethu behambe ezikolo ngoba sinje abantu abethu abafundi bahleze ezikolo ngapho sitshela ukuthi abantu abethu sitshela ukuthi abantu abethu bayabhala bazabe bebhalani lokho abazabe bekubhala siyacela bakithi lathi selizweni lapha ezimbabwe kubona siphathwe kuhle siphathwe njengabantu singaphathi njengenyamazana ngoba lokhu sokutshengisela ukuthi sokuyikusidelela aseyuhlonipha thina abantu sokuyikuzenzela nje kuphela kanti yona iyabivele ngaphi US$ leyi 500 ukuthi bangcwabe esehluleka ukubane baholise yona angithi bathi bayayifuna babaholise yona i-$500 leyo ukuzingcwaba bazagwanisa ukuzingcwaba ngoba nxa yetheba ebaholisile bazavula amapholisa abo ngayo imali naleyo iyabi iningi kakhulu babanike baholise ekuzingcwabeni bayagwanisa labo ukuthi bezingcwabele engathi uyabangcwaba bengayidlanga babanike beyidle ukuzingcwaba bazazingcwaba labo akula muntu othe ngafehluleka ukungcwathi siyacela sibili kubane baholise abantu babethu lathi beqalise ukufunda siyacela lisihambisele yona lowo mlayezo uhambe uwefika khona ngale kumnankakho sithi phambili ngawe TK phambili ngawe Makhuphe simalawe asikuthini oba ngaphi sihamba lawe bangaze bekuthethise bekuthini Ndlovukazi silawe Thokozani Khuphe bathi awula balandeli sigcwele phambili ngotshamisa bekhuluma amanga besizokuthatha amavoti kaThokozani uThokozani ulabantu singacabanga ukuthi kalabantu
ningabani njani balaleli be-Studio 7 lami baphathi bohlelo ngibonga kakhulu 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 ngomsebenzi wento eluyenzayo olokusiphaphakulela izindaba ezilohlonzi nazoneqiniso njalo lokusiphathisa lokusinika ugqozo lokuthi lathi sitsho okusihluphayo ngaphandle kwadidi ngaphakathi kwezinhliziyo ngivumelana lobaba umdiweni ikhothame ngaphansi kwakho sizwe nduna yesindebeleni hhayi ulibeka angazo ongezwayo nonjani hhayi liqiniso lelo kathi vele khona kugejwa njani amangcwaba abantu ababulawayo into yokugcina leyo ukugejwa ukugebha amangcwaba uhulumende engazogijimela izinto zokugcina angiboni engiyena izanu ngokwayo ingakwenzwa
khona ukuthi ngigijimile kuyenzwe into yabo bona benkahleli hayi angeyi kuvumi ukuba ngoba ubuhlakaniphenyi kwabo akusoze kusize ngalokhu akuqali ngokulungiswa udaba lokuthi wabulalayo ngubani emiswe phambi komthetho wendawo umuntu wonke ebhodla sinje ngaqala ukubona mina ngokwami ngaqala ukubona isidumbu somuntu ofileyo ngokhulu wami edutshulwa phambi kwami leyo nto ayisoze inginike ukuthula phakathi kwenhliziyo yami nokuyagebha amangcwabo kodwa ngokuthi lo owakwenzayo wathathwa umthetho wadlala indimayo kuzanginika ukuthula.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Egesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ukubalwa kakutsha kwamavoti esabelweni seGeorgia kuveze ukuba kulamavoti azinkulungwane ezedlula ezintathu, 3,000, angabalwanga ekuqaleni kokhetho. Kodwa iziphathamandla zokhetho ezibalisa ezebandla lama-Republicans ziphange zathi lokhu akusoze kuguqule impumela yokhetho ekhomba ukuba umnumzana Joe Biden wanqoba umongameli Donald Trump kukhetho lwesabelo lesi. Kodwa igqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani utshele intatheli izindaba ukuthi balabo obunye ubufakazi obukhomba ukuba uTrump wanqoba. Kodwa imithethwandaba embalwa isilahlele khatshana ubufakazi ukuthi wabukhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ya, ukubala kwamavoti eGeorgia lazo zonke izindawo lapha kade kukhanya kulamanye amavoti angabalwanga. Kuyitshengisa nje ukuthi njengoba kungumhaso omkhulu kangaka ukhetho lo, you know, it's a into enkulu kakhulu, into yabanzi kakhulu. Kukhona ukuthi kungaba lokuphambaniseka here lapha lalaphaya, njengoba kulo mthile ukuthi into enkulu kakhulu isenzakala ilizwe lonke, khuluma ngabantu abangafika 300 million. So ya, kukhona ukuthi kungaphambaniseka, kodwa ke akutshintshi lutho nxa usikhangela ngobubanzi bakho.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini, kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Ya, angiboni ukuthi kukhona esingakufunda, kodwa nje kuyo yonke into eyenzakalayo abantu bayafunda. Nxa selingasafundi njengabantu liyabe selingasayiphambili. So ngokunjalo-ke indlela abala ngamavoti indawana zonke elizwe leMelika kuyathiyana, abanye lokhu besemuva, abanye lokhu besenza amaphepha, abanye sebesa amakhompyutha. So khonokho nje kuyathiyana, kuyatshengisa ukuthi, you know, kodwa-ke yona ngokwayo usiqoqe lasendaba, hhayi kukhanya sibili hhayi akutshintshi lutho kakhulu.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio. Lamuhla sigciba uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngamalungiselelo okulima lonyaka. Abalimi abaningi sebelimile lanxa bekhona abanye abalokhu bengakaqali. Umnumzana Mandla Nkomo utshele Studio 7 ukuthi uxwayisa abalimi ukuthi kumele ngalesi sikhathi sebehlanyelile.
Isixwayiso mina engingasinikeza abantu ukuthi lanxa nje sivame ukuthi thina abalimisi sixwayisa abantu ukuthi basebenzise inhlanyelo yezitolo. Kodwa mina into esengike ngayibona isebenza ukuthi zikhona vele inhlanyelo zomdabu abantu abalazo, whether ngezomumbu kumbe ezamabele kumbe ezonyawuthi. Lezo zinhlanyelo general ezonyawuthi lamabele ezingangenelwa esitolo, mbona ngani kungasiza ukuthi abantu baqale ngazo behlanyele zona ngoba kufanele uhlanyele ngalokho olakho. Then nxa sithi siyananzelela ngendaba yomvundiso lakhona futhi kulezinye indawo lapho nje sesajwayela ukuthi hayi siyaphonguthululela ifertilizer kodwa umvundiso omkhulu kakhulu ngumquba. Nxa kuliqiniso ukuthi kuqakathekile ukuthi abalimi balondoloze umhlabathi and ukulondoloza umhlabathi kusho ukuthi kufakwe umquba and sinanzelele lokuthi amahlanga avela kumnyaka ophelileyo nxa engadliwanga zinkomo lawo siyawekela emasimini ukwenzela ukuthi sinonise umhlabathi walapha abantu abazahlanyela khona. Ngibona ngani sisixwayise engasinikeza abantu.
Abezomkhathi bathi bona kukhanya lo umnyaka izulu liyabaliyenele. Uyavumelana lakho yini lokho nxa ukhangele wena umkhathi ukuthi unjani ngalesi sikhathi?
Umkhathi wakithi kwele Zimbabwe ngumbe ngathi Southern Africa yonke ukuba khona kwezulu kumbe ukuba khona kwesomiso bathi kubangelwa ngokwenzakala ku-Pacific Ocean abakubiza bethi yi-El Nino kumbe yi-La Nina. Nxa kuzaba le El Nino thina siba lesomiso kumbe i-drought. So ke iminyaka le mbili emithathu edlulileyo bekuyi El Nino so yikho besiba le drought. Kodwa lonyaka bathi hayi babone kuyi La Nina etsho ukuthi kuzaba lezulu eliningi.
Ngokubona kwakho nesiphi isikhathi esilungele ukuthi abantu baqale ukuhlanyela njengoba umkhathi ungasahambi ngendlela ejwayelekileyo?
Lami nxa ngithi ngiyakhangela lapho engithatha khona isilinganiso sezulu ngithola ukuthi indawo last ngomnyaka ophelileyo ebelezulu elifika kuphela ku amakhulu amane ama millimeters kumbe 400 millimeters lonyaka already indawo yakhona isiyedlule i 100 millimeters kumbe ikhulu lama millimeters ebubi lapha. So ke kuveza ukuthi ngempela izulu lonyaka lingaba linengi. So into engayitsho mina ukuthi izulu leli lakuqala belilihle ukuthi lithambise umhlabathi. Mina ngokwami into engayixwayisa abantu kakhulu kumango weMathebeleland ukuthi nxa bezahlanyela bangaqala ukukhangela ukuhlanyela from u15 November kusiya phambili nxa umhlabathi usuthamba okweneleyo okwenzela ukuthi le nhlanyelo yabo ithole umhlaba osungani umumethama aza kwenela ukuthi kumile njalo ukuthi kusiyafika izulu elilandelayo into abazihlanyeleyo ziloke zinatha amanzi anjani asevele esemhlabathini. Kodwa isixwayiso sami ukuthi bakithi asifundeni ukuthi sibuyeleni ekuhlanyeleni into ezifana lendlubu, amabele, uphoko, even unyawuthi ngizinto eziza sisiza ngoba zona even kungaba lesomiso phakathi kwesizini.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo lamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba.
Amapholisa sixwayise uzulu ukuthi aqhubeke elandela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba sekubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili, 224,037, abephule lezi ziqondiso. Ibandla le-MDC Alliance lithi sokusobala ukuthi bandla le-MDCT lisebenza lebandla elibusayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elokuthula. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.